Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TCC uNkosazana Moblessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa uMnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwisa North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhlaka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusazwe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathelo limi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga loJamba. UMnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza lalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba lolukulu daba lezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha indawo ke yamapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicatshengelwa hayikhona ama-conclusion abawafakiwe esibona ngani abangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sazane labo njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu leZANU PF basiwabezayo ngenxa yokuthi abantu abayadlala endaweni njengabantu leZANU. Engaphandle amapolisa ngenxa yokuthi lawo aphathe impahleli yeZANU PF ikhabangathi hhayi kasoo member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngowezanu lo ngasowezanu. Sasikhayelelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywa ngayo kwi-statement kaPhonyane.
Kirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi thunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona.
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emndaweni laphathulwa khona engabe ngingakwazi amabizo abo off the record kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana-ke sifayela amaphepha amakhosi ngabantu ababonayo abantu abawaziyo ngabantu abahlala khona.
U Simba Chisango amapholisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoyezana PF kodwa uphayasi Jamba lo amapholisa alandula athi hayi akunjalo galani le lezombusazwe kayisilo lunga lezano PF
ilunga elisaphutha izano PF umuntu oyazakalayo ngemsebenzi yakhe elishana lama-activisti emela izanu p f wenza ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu p f ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kwinhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumzi wokumobilayiza noku-organiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapholisa athi kasowezanu ngomhlobo bani bathi nge-terms of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni kukhulunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved kungabe ngibathiwe kusayi-investigato akake abilabo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekhiwe ukubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuteli zahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni la
Yes, sesihambile emthethweni ndaba sikhangelele ukubana kusasa siqedisa amaphepha ukubana ifayilwe high court ukubana-ke sikhompele amapholisa ukubana-ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandeti yidale le-high court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi
ya esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisa lamapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazo kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu wenza uzanu MDC zapho mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungelo ukuthi impilo yomuntu igcinakale esasikhangelelanga ukubana-ke kube lokusukuma kwedlame lodlakela nemisindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelele ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi ilizwe alungise so abanye besitakise so ukuze sonke njengamazimbabweni ilizwe lephambili akufanelanga ukuthi abantu behlukane nokutshana nokubulalana ngendaba-ke zombangazo
Umnumzana Gift Yostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing Ali. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Kodwa isimanga ikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele igqweta likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asetshile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake report ye impersonation. Kuna abantu abafike bazenza amapolisa bethi ngumdudu. Okusenza sathe inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka, isihlahla kasikhohlwa. Kuyena leyana imbodi, kulotawanta mtsheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo. Bamshaya ngendlela esabekayo. Bazomdampa ebusuku abantu banamhla amapolisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngadansi kakwazi. Ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotektha ngumthetho eZimbabwe, sizacela ukuthi amapolisa akutreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga.
Manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile?
Abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete lo lipholisa le law and order okulawayo ngiyamazi. So ngabe tsho njalo, well we-expect ukuthi njengoba amapolisa esithi unyanete azange afike, then sokuyavuke kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapolisa ngathi kwenzakale isenzo esinhle ngalesana esikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje, and then nanithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku. Surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyenaleyana imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hayi bona sibalande njengoba nabengathathi inyathelo. I thought ukuthi by Saturday Sunday they would have done that.
Manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile, akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku?
Kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bonaba kuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kati bakubamba njani okuinto kwangikhona. Naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard, ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kati kuyini okwenzakalayo. Ngoba utawanda sambona esetshayiwe esesabika ethethwe nganyamalala nanamhla ama-investigations lawo bawachacha ukuthi kwenzakalani. Khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kulayona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo, and uMathuthu is worried. Sibhalele amapolisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna make arrangements simhambise njani size ukuthi bayamfuna yini.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com uMduduzi Mathuthu. Uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yeGaranyemba eGwanda uChief Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. UChief Nhlamba ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somdeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umdeni wakhe ngakuqoqayo. Ukutshona kukaChief Nhlamba kulandela okwenduna yeLupane uChief Mapikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko uMnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngimtshayela ihlombe ngalokho uhulumende, njalo nje njengobana naye izolo lakho futhi sikubonile lapho kade ufihlwa khona induna uMabhikwa, simbonile futhi ube nesandla esihle kakhulu, njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente njengalokho okuthiwa ngabanga.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi imfanayo ngesintu kukhona abanye abantu abahambe khuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo, kanti-ke futhi bakhona abanye abathi khona bona hhayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sinto abantu kade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhikwa. kanti ke futhi ukukhona bakhulume kahle kakhulu ngayo kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngkwayo njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili ngoba angaze ngizwa nzaye ngizwe inkulumo embi ngaye izinduna zakithi zibaluleke kakhulu kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lunolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala ngohulumeni okhona ohulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelele ukuthi zisebenze ngayo kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale kube kanti ke kwabanye abantu baya bethu wenza izinto ezimbi eZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka nxa sithi ngikhangela akukho ukukhululeka kwenzeni kwazi umsebenzi kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona yiluhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu
umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko Seli kubonile na okusemaphephandabeni. IZimLife ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sabingelele emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli, abalaleli bonke nje we-Studio 7. Sabingelele. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi ilizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso we-ZANU-PF. Abadala bakwazi abaphilayo namanje uma beqathanisa umbuso ka-Ian Smith abawukhiphayo befake i-ZANU-PF lalowo mbuso ozokhona lowo we-ZANU-PF yabo Mnangagwa ukuthi ku-Western khonokho ababethi bakusola. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into e-ZANU nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith bebambisene bonke bento eyodwa njengamanje abantu bakithi ababambisana bento eyodwa ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamandebele bekube iceleni benze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith. Ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono lingabuyela esimeni esingcono kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iparty evulwe manje engalangishivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana lo Mnangagwa ekhiphi ZANU-PF abalayo even nimqondise nalo kakaso president okwazi ukuthi ekukhankasele i-election leyo naleyo ezobuye ka-2023 ongupresident nje kuphela oyimele. So ngabe kuthi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani ngabe bayama kancane ngayo asibe sesisola imthwakazi but izoba le mphumela yayo mase ukubusa ikhulumeni ekhululekileyo hayi kusabusa le ZANU-PF. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo la eJohannesburg.
Qhawulani lo mbuzo lapho ukuthi ungani eZimbabwe ukuthi iZimbabwe amapholisa singawezana omajustice singawezana amasotsha singawezana wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana. So kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi uphikisa ukuthi uzama ulungisa ukuthi lungile abantu why kugcwala amapolisa izinja amabhiza amasotsha nezibhamu namapolisa lamanzi la atshisayo noma ngithi ama-tiergas nxa uthi kuthiwa umthwakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu kodwa amanye amaphathi ngaphathelwe lezo zikhali awesihlonele why bekwenza khonokho uhulumende wasezimbabwe ulobutsotsi kakhulu ulobandlulo kakhulu uhulumende oncindezelo uhulumende okwephisela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo ilizwe so into engcono ukuthi akuqunywe ilizwe sidabukane phakathi njengoba akekho umuntu ongakwaziyo akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi izimbabwe ngamazwe amabili ngaswaye kulama-status amabili ebulawayo naseharare okukhomba ukuthi ngamazwe amabili akula president oyi-one ongabusa amazwe amabili
Salibonani, salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso kaStudio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu yithi khona kini bafowethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi qaphelani uhambo lwethu siba labantwana bako-Israyeli abaseGibhithe betshisa izipila ngotshani esokusele ukuthi kathesi izinduna siqola izinduna zasempumalanga ngelitshela sibili into zimpumalanga bazasifakela zona esiyayenza umthetho wazo ngoba nanku xa likhona ku-airport kutshitshiwe isimbulu sehawu kanti ngapha ebhala kwelakho kwadilizwa kuyakhanti kwena vele kutho khona sizadonsa kanzima asivumeni sikhona sesingabantu abako-israyeli abayotshisa izipina ngotshani akula ndawo kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengoba kade sesithemba ukuthi khona uChamisa asibambele kuChamisa-ke simvotele uChamisa siphe ngobuningi ezindlini emakhaya sithiye amakhaya ehotshe ngala muntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela sisiyalala noma sesiphambilayini ukuthi khona ubone umuntu kaNkulunkulu khona nembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi ngoChamisa
Ngibingelele isihlobo sami kuStudio 7 ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo mina ngiyima naye kusibangelizwe umntakankomo nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandithokozisa kakhulu ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngitsho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele i-Rose Acre ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseserodizini esho ethi yena ma angalala amathamba kuyelala emzini wakhe ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona odina amathambo kababa walalayo umbusi maka agedwe esiwe Heroes Acre ngathi makahambe Heroes Acre ngoba ubaba unkomo wala wayengafuni ukuya Heroes Acre wamdonsa wamse Heroes Acre namhlanje ngabe kuthiwa singathi ma sikhuluma sisenze nje nalana lele khona nabokhokho bakhe basivumele ukuthi amathambo akhe makathabathwe ayesiwe emzini wakhe kungabe intokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi
Salibonani basakazi beStudio 7 linelisethulela indaba ezimnandi ngiyalibingelela ngithi phinani ngenkosi ngibingelela abalaleli bonke beStudio 7 ngibe sengitshayela ihlombe ama-CCC ngokuyinela kwenzayo hhayi siyalibongela liyibambe injalo 2023 siyawina vele izane yakwazi vele ukuthi ayikazini yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uChamisa uyenze irali kukhitshwa amasotsha kukhitshwa amapholisa evala izindawo kuhanje nje uye kukhulunywa yabomejistrate kwenziweni ngoba inguphungi yabi siyiphuma vele uChamisa uyesabisa kanti izane uTF shiwe ingaqhuqiswa ngumfana omncane xa ekhampeni emakhaya benza ukuyatshela amasebhuku lezinduni ukuthi baningi ngabezane yeli ngavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa beqhuqiswa ngumfana omncane ongangoChamisa okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe nguNkulunkulu ngoba vele lapho kukhona khona umuntu kaNkulunkulu vele uzutshawa luvalo nxa kuthuthi usathi kanivele uyaqhuqhuqhuqisa amadoda amadala uChamisa engumntwana omncane amadoda amadala kuze kukhitshe le mkhonto beze befise lokuyathenga imbhobho ngenxa kaChamisa ayizani uTF usarendishiwa lize lethuselwe ngumntwana lo uChamisa lize liyedinga imbhobho libona ukuthi ngabantu lingabethusela ngembhobho manje kathe silikhohlwe
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele France edutshulwe yafa kwele Ukraine izolo ngesikhathi itapa izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama long range missiles alakho ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano weNATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa he double talk okukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babengasoze bencedise iUkraine ngezikhali ngoba it was an affront to war or ukuqalisa kwe-World War 3. But sesibone kathesi eAmerica le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sibe banike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi iRussia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi Ukraine yake yaba Soviet Union njani. And then the world's production sunflower seed oil, the wheat ziphuma Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So Russia like I think icabanga ukuthi njoba Ukraine yayi part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama Ukrainians hayi bachayinto ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerica inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali le technology le support eyokuthi bancede ngempi yona le.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Nanzi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU-PF. umseli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asikeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.